ndiri Washington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Ala mingibonge utanonoka wande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ntulikazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa ukuthi uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. UKasukuwere uthi enganqoba uzasungula isikhwama semali elibhiliyoni elilodwa kuphathisa abathinteka kusehlakalo seGugurawundi.
Kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange 3.5 billion US dollars.
Kodwa abanye bathi inyathelo elingathathwa ngukasukuwere alisoze lamukeleke.
Yebo kambe ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugurawundi wafaka i-1 billion laphana iyona lexoxwayo. Kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment. Kazange wadlupha ngakho, kazange wabuza ngakho.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele parliament alithumi esiya kubandla elibusayo elezano PF.
Isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi, njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le-MDC kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Umthethwandaba we-High Court izolo ugcizelele isicelo sokumisa uKasukuwere ukuncintisa esafakwa lilunga lezanu PF umnumzana Lovedale Mangwana othi yena ngokuhlala phandle kwelizwe okwedlula umnyaka lengxenye i-18 months uKasukuwere owabalekela eSouth Africa ngemva kokususwa kamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho akumelanga ancintise. Kodwa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uKasukuwere uthe ngokuthatha lesi sinqumo umnankagwa uthetheze olulenkume kodwa kavezanga ukuthi utshoni ngalokhu. Lokhu esikudaba lukamnumzana Kasukuwere uthi enganqoba kukhetho umbuso wakhe uzasungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi esiyimali engamadola alibhiliyoni elilodwa. Ngesizwe amazwi esikhulumeli sakhe unkosazana Jackie Sande asithumele wona.
Uva ukuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange 3.5 billion US dollars. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So ukuthi i1 billion imali encane kakhulu ukuthi ihlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurawundi. Indaba yeGugurawundi yathola ukuthi indaba lokhu kodwa nje ingapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki ezincumo ezithathwe yinkulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo yonaleyo. Kumele njalo wonke umuntu olahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ama birth certificate abo. Kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa namhlanje ezaba ngumongameli indaba yeGugura Honda yesondaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxwe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula kusho ukuthi khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa impilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugura Honda la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi wababe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake waba khona njalo wabulawa ngesikhathi seGugura Honda konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokwaqiniso ukuthi iGugura Honda yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugura Honda so thina sithi i 1 billion ingabe futhi usikhane ukuthi imali encane ukuthi lokhu kwenzakala ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhangela ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo wakukubi njalo kumele angakuphindwe sesiya phambili
lawo ke ngamazwi kankosazana Jackie Sande isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kunjalo nje abanye bayemukela imbono kaKasukwere eyokusungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazo weGugura Honda kodwa abanye ngabathi indlela athi kuzasetshenzwa ngayo ayisoze ithobe amanxeba ngesizwe imbono yengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yebo kambe ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugura Honda wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wadhlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula Gugura Honda waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela leyenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakala ebantwini owenzakala esigabeni ungakanani lowo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge-1 billion kusengenzeka ukuthi mhlawumbe kudingeka i-30 billion kudingeka i-100 billion kudingeka i-200 billion kudingeka i-400 billion so uyithethe ngaphi 1 billion yona le ayokukhulunywa ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakali ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwa ngeqiniso vele yilo ke lizala ukuthi kuzadingeka malini ukuze kulunge umonakalo i-1 billion hayi kayibekwa eceleni kuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla leZANU-PF lingenwe yikwesaba ukuthi engangena uKasukwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena
iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi uKasukwere athathe linye ivoti ebelizayo kuZANU-PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017 kodwa akakula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo ubengangalithathi lelo voti kuya ngokuthi ubeza campaigner okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa yispeculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi bekuzabanje kumbe kubenje kungabanje kubenje kodwa ke iZANU-PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfunila kancane ngakho ke lanxa ubezaba yi-presidential candidate yona liyani iZANU ayijise esihlalweni ibingasoze imamukele lakancane ukuthi akhampeni yiyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho ke kakumangalisa ukuthi uyagcina engaso candidate kodwa ke lanxa kade ezaba yi-candidate lanxa engaba yi-candidate ithuba lokukhampena vele kasoze alithole yikho ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukampena ngoba bazamvimbela
lo ke ngomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Kunjalo nje, ibandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo adalele parliamente alichumi esiya kubandla elibusayo ele ZANU PF. Ngolwesibili unobhala jikelele we ZANU PF umnumzana Obert Mbofu wamukele amalunga eMDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondia, Winnie Nkankuni lo Virginia Mafuta. Wazisa njalo ukuthi kulamanye amalunga eMDCT asePhalamende ayisithupha ayengekho khonapho kodwa asehlubukile lawo ayangena kuZANU PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Isenzo samalunga ethu la akade engamalunga edalele parliamente njalo iningi lakhona kungabantu akade behlala ku national executive isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakathesi njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le MDC kuyini. Ngakho sisazo zibutha njengobukhokheli mhlawumbe maduze ukhetho lungakafiki ukuthi sicubungule izizathu zonke abangabe beziphile maphambilini bese siphawula kabanzi esikucabangayo ngesenzo sabo lesi. Akukaze kwenzakale ku-MDC ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi kangaka ngasikhathi sinye. Yebo, abantu bayatshintsha amaphathi besiyalelale kodwa lokhu lathi hayi akusichiyanga silo mqondo omuhle. Ngakho yinto okuzamele ngesiphangephange sihlale phansi siyicubungusise. So nxa amalunga esephawulile ukuthi nibathini ngakho kukhona sizakhuluma ke kabanzi esikucabangayo ngalokho. Kodwa esingakutsho ukuthi njengabantu abakholelwa kulungelo loluntu siyabakhulula njalo sibafisela okuhle khona le asebekhona kuzanu leyo esingaziyo ukuthi isitshintshe yabamnandi kibo ngasuku lunye. Amanzi akhipha amanzi ababayo asemnandi kanjani ngesikhathi esifitshane kangaka. Ngabantu akade silabo isikhathi eside empilweni zethu nanku sebejikile abaselathi.
Bathi baxotshwe yibukhokheli bukaMonzora. Uthe ekhuluma umama uLindiwe Maphosa wathi uMonzora uselibulele ibandla sokuyinto nje edlulwa la iBurial Society.
Bangaba ngamagabazi ekukhulumeni omama uMaphosa kodwa iqiniso ukuthi iMDC yonale yiyo eyayibathumile njalo bebesalawo amathuba okuthi batsho izinsolo zabo atsho ukuthi sizizwe seziphuma kini onozindaba ukuthi basola ubukhokheli bukaMonzora. Iqiniso ukuthi asenzanga kuhle ekufakeni kwama-candidates ngoba kangenanga ilizwe lonke kodwa lezo into bekumele sizihluze sisonke labo omama uLindiwe. Mhlawumbe baswele isibindi kodwa njengabo mama abakwazi ukuletha umuntu emhlabeni besibathembile ukuthi baza kuba lesibindi sokuthi kudlule lokhu bekhona. Kodwa hayi, asila nje iqhubu esibabambele lona, asila sikhwili, sibafisela okuhle besiyaphambili nxa bukhona khona ngale ubuhle kuzana uPF sizabubona ngabo njengoba sebebone ububi bonke ngapha kithi esikhona.
Ngaphandle kwabane laba abaphumele egcekeni, abanye laba abayisithupha ukuze babe lichumi bakhona yini abazekini balazisa ukuthi hayi ubona sebehamba?
Abazanga basitshela ngokusemthethweni kodwa sikubona kundlela zokuxhumana zona lezi. Sibona njalo ukuthi kokunengi kwakhona siyabe sisonke abayilanduli leyo mbiko okungatsho khona ukuthi sebehambile. So asingeke sikuphike ngoba abanikazi bakho sixhumana labo kubo WhatsApp kuma group manje abazange labo bakulandule khonoko.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT. omunye oMDCT okuthiwa layo usehlubukile waya kuZANU-PF umnumzana Peter Moyo ongummeli weSouthern edalele parliamente ukulandule lokhu kungqoqwa yenze le Studio 7 izolo esithi ulokhe elilunga le MDCT.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asamben matuta siyo
vota. Ukwa manjege sikhangele ziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilo daba lokuthi umongameli wele Iran umnumzana Sayed Ibrahim Raisi uzafika eZimbabwe lamuhla kuhambo lwelanga elilodwa olukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umndeni kaMuyi umnumzana Joshua Nkomo wamukela ngenjabulo imbiko ethi uhulumende ufuna ukufaka esinye njalo isithombe sikaMuyi eHarare. Leli phephandaba lithi kuzafakwa lesithombe sikaMuyi umnumzana Robert Mugabe kwenye njalo indawo eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndithona njani, ndithona njani kusitudiyo. Nangubaba, nangubaba lapha uyakhuluma uthi yena umthwakazi, uthi umthwakazi kuyini, uthi ilizwe leZimbabwe lincane. Kambe baba uqinisile, ilizwe leZimbabwe lincane kulamanye amazwe ale population eless than 1 million, kodwa ngamazwe iSeychelles labantu abangakanani, for example ilabantu abangakanani, mane ngamazwe alabantu abalutshwana kulabe mthwakazi uthoni ngasithi into eZimbabwe labantu abalutshwana. Asicela sichazisele kahle khona ukuthi uJohn wena nxa kuyikuthi wena uthanda into yeZimbabwe owawuzwisisa ukuthi umthwakazi kuyini. Sicela uzithulele, sicela uzithulele, thina siyakwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Njalo umthwakazi into ekhona lilizwe elalivele likhona. Wathi luyokuchazisela ungathi iZimbabwe incane. iZimbabwe incane, hayi baba, sicela usixolele khonapho emathebeleleni South igama lami.
Siyabingelela emsakazweni sibonga umsebenzi omkhulu ongake lisiphathela wona. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe sezuyilima kanjena iZANU-PF lo president wakhona ukuthi uzahambe emaralini egqugquzela abantu ukuthi akuladlame, kafuni kube lodlame kuma-elections. Kodwa abantu abasondelene laye o-handyman bakhe o-Energy Mutoti besenza udlame olungaka, behamba begadwe amaphoyisa bephethe ibhamu bedula abantu. Mnangakhoingasitshethi kakwazi lokho ngoba umuntu osondelane nomnakakho nguye u-Energy Mutoti, basondelana kudala besondelelene kuze kube yimanje. Kambophi kamkhuzi kodwa besehambe tshela abantu ukuthi ethi i-election kafuni ukuthi abantu bebechaye wena kungeyothuma abangani bakhe abasondelane laye. AmaZimbabweni wonke athanda ukuthula noma uyabe ukuzana, hamba ovoteli change ukuthi kuma-next election ngeminyaka ezayo noma uyabe ungasekho emhlabeni ingane zakho ke zithole into othiwa yi-free election. So ngama-opposition wona as long kuyiZANU-PF udlame ngelo phele kulelo lizwe. iZANU-PF udlame i-first name yabo, vele baphila ngodlame. Iparty leZANU bayivula ngodlame. So ngeke bakhohlise amaZimbabweni ngoba sebababona ingani bayilimi ukuthi mabe khuluma into babalalela ngale bejike besenza okunye. But asesingenza udlame ngapho, mabe jika ngale bebe yibo abenza udlame ngoba sebabona ukuthi amaZimbabweni athambele kakhulu ukuzwa amanga, bewavuma amanga lakusasa, bebavotele ngamanga. AmaZimbabweni avume ukuthi iZANU-PF idlala ngabo ngamanga kuphela, ukuthi bezikhiphe enkingeni zodlame abakhiphe yona iZANU kuphela. Siyabonga.
Studio 7 linjani hlobo zami ethandekayo? Hayi thina siphilile, siyaphila kuko kubi. Uncube lo okhulumayo midrain sathanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe yiFIFA leCAF laphiyana ekubuyiseleni iZimbabwe Continental for Peace ya emdlalweni kuze abantwana bakhona ukubonisa italenti labo ya bekungasekho right bengasabonakala benkulu ibhola into eright ibhola into ehlanganisa abantu so hayi yenza apho kuleyo ndawo laphana okanye ziFA CRC ya bonke abazemidlalo basithembe ukuthi hayi wonke umuntu wasezimo ujabulile kuleyo ndawo
studio 7 linjani basakazi bethu abahle nyani bingelela okhulumayo ngumpande Plumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo ibhoda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kona lekubompumalanga emashonaland khonana sekuyiba sebebusa ibhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuyangami ngabe kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isosha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahlahle ngicele bemfisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani lo chief Mathema ngoba yomadoda engiwabona akhona emathebeleleni kube kuyangami mpela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholesho la aseplamthi sike siyehlangana phakathi kumazamo nyama emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo nendlula zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu dango ngoba akusayenzi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleleni besenzisa yonke into akusayenzi
linjani ngapho baka studio 7 linjani hayi mna ngiyaphila igama lami nguqhubani isibanda hayi ngithanda sinami ukuthi silamke njikajika kwamagama amabili amathathu sibili ukuthi ngiyamangala sinama size umuntu alokhu ekhuluma ngezanu manje ukuthi kusiyaphela inye 5 years maloku yabekho ukubusa izanu siyabe sikuphi khona lapha siyabe sikuphi abantu abazama ukuthi behlale phansi becabange sima umuntu ocabangayo sinabanye nawe ubona ukuthi masiyabulokhu ukukhuluma ngezanu ngalesi sikhathi izinto zibheda kanje hayi abantu abazama ukucabanga zibekukhuluma ngezanu yeke sizame enye impilo enje akekhuluma ngezanu thina sidubeka kanje lokhu besile izanu hayi mina ngilapha e-South Africa ngokuhlala ngibeyeflabhusi hayi ngazalelwa khona
linjani studio 7 linjani lonke be-studio 7 linjani bonke bantu be-CC sabe sevotani singene embusweni ngathi sike sihlale kuhle bantu be-CC nabantu begoli lina bantu begoli ngelani kube likhuluma liba ngumsindoli segoli beyanizovota la awona muntu ozalivotela kunje eZimbabwe kunje beyanizovota la kuyabele liba ngumsindoli segoli ngelani kuba zibulokele liba ngumsindo egoli beyanizovota la asoke silivotele thina sililungisele ilizwe lina lisilungiselana lalusele ilizwe selikhona libuya lapha sesithi hey what beyanizovota bantu besegoli mina likhuluma kakhulu futhi laba sibhizi siyakhampena sethu sewa lapha siphosa lokubulawa nalokho elibhizi khona begoli isithi hey izanu hey i-CC beyanizovota la lingabe likhuluma ngomlomo lisegoli ngiyabonga yimi engaziqambi ngebizo
linjani basakazi linjani olibingelela unkosi umfoka Dlamini funa kamlangeni ephuma endaweni yasenkaya ya bengithi ngixele kakhulu lapha ngendaba yokhetho ya ukhetho khona kufanele libe yi-free and fair odliwe udliwe and bese ngibuya kakhulu lapha endabeni yabo umthwakazi abantu bakomthwakazi mina ngindebele uqobo mpela uDlamini sibili umlangeni kathi into engizivuzana abantu bakamthwakazi bangayi abangakhuluma ngokuthi bangakhuluma ukuqinilizwa nawo i-generation yesingaki kulabantu abalezindlu lapha abasuke esishoneni le i-generation besingaki babonani intona le bangayilungisa lula nxa kuthiwa uqinilizwa lokhu yikho kuthiwa yikuphupha yazi ukuphupha ugada ifremechina ungasoze wafa wayigada yikho khona lokhu angeke bafa bakwanisa laba abantu bakamthwakazi ngamagwala okucina amapholisa abanxiba kanxiba kakhulu lapha besibabona lapha bezama ukutshona beprotesta okungacaciyo lapha phambi kwabo-trail gold wathwat laba vele njengabo abahle bethula abantu bakamthwakazi asikhulumi lo mthwazi thina singangcono sikhulume ngezandla etripusi abantu esiyibo esibabona kuthi yiyo amadodadoda lezibindi loko kahle abantu bakwamthwakazi laba abafe baphinda ukuthi bangafa babusile izwe leli lokhu kwehlula loku kwagcina ngenkomo kakhohlwe lokhu thina sibhizi silungisa ukuthi izinto zibe right bona ababhizi bakhuluma ngento kamthwakazi why uright umqondisi moya engangenanga right wamela ukuthi abe ngupresident ngitsha wanti vele uthena kala $20,000 so kutshengisa ukuthi akule lapha abakhona kahlame kashiyana le ngichitha isikhathi sakhe le nasikhuma abantu amadodadoda angale nothi lokhu
nyabingelela lapho studio 7 undlovu lapha eFenugreek. Hayi, kakhulu madoda, ngithi manje mphawule lapha njengoba izani sivala, isiba lithambo elivala umsobho. Kodwa ke akunandaba, bona ke abakhampeni kuphela abakhampeni noma bangene door to door be-CCC. Yeah, but enye into ulo umqondisi inkinga yakhe ukuthi yena uyabandlulula, umbandlula ngomhlobo. So ngeke awine umuntu onjalo, ngeke abuse. Lo nkulunkulu akamphe ukuthi abuse ngoba uyabandlulula abantu ngomhlobo. Into ehluphayo lo, into ehlupha kakhulu umqondisi yakhe.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umhlangano womanyano weNATO uphelile izolo lanxa ele Ukraine lingavunyelwanga ukuba lilunga. Kube lezithembiso zokuqhubeka ngosizo lwezikhali zokulwisa ele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ubeke watshengisela ukucunuka ngokungemukelwa kumanyano weNATO obuhlangene kwele Lithuania ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ye Ukraine kuthiwa bazayinika abathi protected status njenge Israel ngoba ukufaka iUkraine ku NATO masinya kuyahle kuphambanise iRussia kube ngathiwa sokule third world war umhlaba wonke jikelele. So enguzwayo engubalayo emaphepheni bakhuluma ngokuthi bazanika iUkraine ama security guarantees abaniki Israel ukuthi ozayiqala labo abantu abaningi basebemelayo but bengayingenisi ku NATO ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele yathi yona i red line bangafaka iUkraine kusigabeni se NATO kuyabe sokukhuluma ukuthi sokuliwa all over the world akusela ma break. So hayi siyabe sesibona ukuthi after this meeting umongameli welizwe uBiden lamanye ama countries anjingo Britain laba France Belgium Germany bazakhetha yiphi indlela ukuthi bancedise iUkraine ngoba sibona ukuthi hayi bachaya insimbi okuqiniso qiniso.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ingcwethi ecubungula izombusazwe. Nansoke ingoma iyahlatshelelwa iStudio 7 ngumfundisi uMoyo. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Sevia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Ibandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedale lephalamende alichumi esiya kubandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.